Ye ubulawa kwelunga le CCC kutshengisela ukuthi ukhetho luyaba khona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo akusoke kube lokukhankasa okukhululekileyo njalo yonke into eyenziwa amabandla aphikisayo kayisoke ibe yinto esegcekeni ekhululekileyo.
Lithi lina udlakela lolu ludalwe ngabasekeli bezanu PF kodwa leli bandla liyakulandula lithi lona lilibandla lokuthula.
Ye kanti bangathini abantu bezanu bevele bayalandula bavele banjalo umgabe wafa elokhu elandula indaba yegugrawundi layo umnangagwa owayesithi abantu besindebeleni ngamawuwu layo uyayilandula indaba yegugrawundi othi izindaba ezisegcekeni ungananzelela akuqali namhla ukuthi abantu behlaselwe bephakathi kwestadium sike sathi ngo-2002 kobulawayo kwafa abafana ababili ababekhokhelwa umthokozisi Mncube lokhu siyazi mhlophe abathe bephakathi kwe-White City begcine istadium kuyabuya ubabutswangirayo bahlaselwa amalunga ezanu PF kwafa amalunga e-MDC ngingatsho ukuthi amalanga adlulileyo e-Highfields lezinye indawo eHarare abantu bahlaselwe imihlangano yabo ingakaqalisi abantu bahlaselwa langale egogo abantu bahlaselwa okwanamhlanje akusimangalisi ngoba vele ngumkhuba wezanu.
Lanxa abezanu PF besithi balibandla lokuthula sibona amazwi lapha ahlasimulisa umzimba abikwaye khulunywe nguChiwenga kubasekeli bebandla lakhe ngempela sonto. Uthini ngalawo mazwi?
UConstantine Chiwenga uthe yena abantu be-CCC kumele abambanjaze njengentwala. Inkulumo le ilodlakela phakathi, inkulumo le ifana lenkulumo kaMnangagwa esithi yena abantu besindebeleni ngamawuwu yena ulomuthi okubulala lawo mawuwu. Sibona ukuthi sonke isikhathi kukhulunywa lokho kwaba lodlakela. Umgabo wakhuluma wathi etshela abantu beHarare wathi kumele ukhitshwe inkota engadini. Kusisa abantu beHarare abaningi ababe esekela izaphu babulaweli impahla abaningi bafa ngemva kobana umgabe ekhulume ukuthi kumele ukhitshwe inkota engadini. So inkulumo yonke le vele ibhekane lodlame kuhle utshengisa ukuthi ukhetho esiyaba lalo umnyaka ozayo luyabe ngengakhululekanga abantu abasoze bekhankase bekhululekile ngenxa yokuthi abanye bazitshela ukuthi babambe intambo zombuso babambe amabutho ayasetshenziswa kudlame bazitshela ukuthi babambe ama-youth abafana abancane abayabe yasebenzisa ukuthi babe lodlame njalo bengabotshwa esibiza sithi impunity ngesikhiwa.